abahlanganela besifazane namhlanje xoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha ngu-Chelesile Nyathi, bantu babasichebe. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela i-information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphambeke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, Sisemathebeleland South, Sisemidland, Sisemajingo. Lamahlelo ezitshiyeneyo esizenzayo kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Sibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery kumathebe and-south
manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi okungafana nokuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kunenge esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities njengoba nje siyi-network, sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kuthene kungase-information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isifika ningi. Izinto futhi ngabomthetho ngoba kuye kwaba le-issue eyenzakaleyo e-CultureCut eyabosicaba ngu-2 njengenhlanganiso leyi sikuyi-forum futhi okuthiwa i-Matheyan Forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabomama ababili abahlala e-CultureCut abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala yethi bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So kwabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal shelter kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-message amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu futhi kuyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for dealing ama-domestic chores, nursing, ama-sick care, family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyabe sireise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution engahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyarishare kuma-safety-net, kuma-counseling institutions, abanye sisebenza labo baku-counseling. Siyakule hotline bakhona yebo esesanesifile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma community esisebenza kuwo.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxelayo ngoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha uhlelo oluphathelane nabesifazane.